udaba lolunkomo ludaba olubuhlungu olubi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khona khona esihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa, abantu bengathi kona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo. Yikho khona ezombangazo, yikho khona okudala khona ukuthi kugcine sokule kutshiselana izinto kunjengakhonokho. Sokuliwa lapho. Inqaso sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezi. Kodwa-ke inqaso sikhangela siqathanisa, sesikhangela ukuthi amapholisa wona bewuthenywe njani senza umsebenzi wawo. Afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kade zingani azinani nokuthi nezombangazo. Kodwa bona abayiwo abakufunayo ukuthi kuye nezombangazo, yiwadi bekubabele ukuthi bekubeka kwethu wena into lezo nezombangazo. Khangela-ke kathethe inkomo sokuliwa. Sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesithimbisela, abanye njalo sebethimbisela. So into yakhona yinto esiphenduka ibe yinto embi kakhulu.
Bathi abe-TCCC ibabagawule amapholisa akhanya esekela lina abe-ZANU-PF ngoba bathi uMoblessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa. Kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMoblessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-TCCC yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Yikuthi inkomo kuyadanisa kakhulu ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC karesinokuTCC. Indlela yabo bathi nxa bengahlakala le nto ezinjengalezi bathi wena hayi lokhu kudalwe iZANU-PF, lokhu kudalwe abantu beZANU-PF ababulela umuntu. Yiko khona kusho kudala izinto iyihlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngakutshela enye into komo ukuthi nxa ukhangela khona kufana kuyakuthiwa kusilwa amafemili. Kuthi nxa kusilwa amafemili zana lawo kuya ngokuthi lwalokuliphi ibandla lwalokuthi ibandla. Kanti nxa abantu besilwa umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuZANU-PF okuyathiwa lwanuliyaze yikuthi kanti kuya ngokungangeni khonokho kukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu.